Isivumelwano lesibabonkomo esisayinwe yilizwe leBotswana leZimbabwe ukuthi basebenzisane ukuthi banelise ukuthi balwisane lalobo ubuqiwe obukhona obokwebiwa kwezinkomo. Ngeke ngize ngisho ngithi okwezinkomo kuphela ngoba ensukwini zanamhlanje sekukuningi osekuntshontshwa ngisho lezimoda sezintshontshwa ezinye zisuswa eBotswana ezinye zivethe eZimbabwe ezinye zisuswa eZimbabwe zikhanjiswa khona le eBotswana. Konke khona lokhu sikubeka ngaphansi kwayo isixi sobusela ukuthi ibusela obwenzakala laphana. Sekudlulele babonkomo ukuthi lesi sivumelane lesi futhi ngabe mhlawumbe zavele sasayenziwa maybe 5 or 10 years ago. So okuyinto ezajabulelwa ngabantu bonke abantu beZimbabwe labantu baseBotswana. Thina singabantu abaselizweni leZimbabwe njalo sihlele emngceleni into leyi ebisisenzakala ibisixabanisa thina kakhulu abahlezi eduzane lomngcele ngoba abantu baseBotswana nxa kusonakala ngale bacabanga ukuthi ngabantu laba abahlezi eduzane lomngcele. Kodwa ke nxa sesifika sikhangela ukuthi nxa sekulondwa, kulondwa kuyetholakala ukuthi abantu abatshontshayo lezi zinto noma abonayo ngabantu abavela kachana kulezi ndawo.
Iwaphi kahle kahle amanyathelo Dube esingawakhangelela kumazwe omabili?
Okukhulu engakutsho babonkomo ukuthi nxa befuna ukuthi into leyi iphume noma ibe lomphumela oqondileyo umphumela omuhle abayenze ama consultations abathumele abantu abazahamba bayehlangana labantu engingatsho njengakathesi ukuthi kulama group amaningi athize afana labo Khawu ama group abafana labo silwa lamasela afana labo Lagisa afana labo Naibawasha kubo mayitengwe ngale abathumele abantu abazahamba bayehlala phansi lezakhamizi bayenelise ukuthi bazwisise ukuthi okuyikho abangakwenza ukuthi banqobe noma bazwisise bazwisise okwenzakalayo ukwenzela ukuthi babe lomcabango ojulileyo kulokho. Ngoba into leyi seyaba lokujula okukhulu kakhulu ukuthi seyaba le-advancement enkulu kakhulu ebuseleni lobo obenzakalayo. So nxa uhulumende yena engathi yena useyenze isivumelwano kuphela kodwa engasoze wabuya ebantwini ezohlala phansi labantu azwisise ukuthi kunganqotshwa njani, ngibone ngathi kuzabe kulahlekile. Okunye okuyinto eyavela yaqala ubusela lobu ikuthi inkomo zazithi nxa zingasuka eBotswana zingene eZimbabwe. Nxa sezingene eZimbabwe, uhulumende waseBotswana wayebuya noma engazithola lezi nkomo babezidubula bazibulale. Okungangokuthi ekugcineni kwase kuthiwa inkomo zeBotswana nxa zingabe eZimbabwe sekuthiwa ngamatimela abantu abaseZimbabwe sebezithathela lezi nkomo. Okuyinto engalunganga ilapho kwavela kwaqalisa khona umkhonyovu. So kusuka khona lapho abantu babesebezithinta inkomo zingene eZimbabwe, umuntu esithi hayi inkomo lezi vela selamnikazi ngezeBotswana ngeke zisabuyela. So nxa bengazama ukuthi bakulungise konkwalo ukuthi inkomo nxa zibuya eZimbabwe zingenzwa njani, inkomo mazihambe eBotswana zingenza njani, njalo bese sibona ukuthi i-communicating phakathi kwamapolisi eBotswana namapolisi eZimbabwe lama-neighbor watch kakhulu ama-neighbor watch abayibo abahlangana abayenelise ukuthi balonde ubusela lobuqala kungakafiki emapoliseni ngoba amapolisi akwesinye isikhathi ungathi bayayekethisa kakhulu nxa kufika ebuseleni bafokasa kwezinye izinto kodwa ke nxa sekubuya ebuseleni okuyinto esiyazi ukuthi iyi-part of i-economy yabantu bakithi so abayiqakathekisi kakhulu njalo kwesinye isikhathi balokukhala bethi abalama-fuel kodwa ke abantu begcine bekhokha izimali kodwa ke sibona ngathi ababuye uhulumende akathume labantu bazohlala phansi labantu bazwisise ukuthi uhamba njani andibani ukuthi bafinalize ukuthi baza kunqoba njani lokho okwenzakalayo. Kodwa ke engingakutsho babonkomo ukuthi into leyi seyaba very very complicated kakhulu.